ukwala kwekhodi kabuthi ukuthi lathi sesimile. Sesadinga eminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa. Ngoba ngikhuluma kunje nje ngivela ezethu. Lapho engifike ngababuza khona namhla ukuthi izolo baregister abantu abangaki. Bathe baregister abantu abangu-100. Bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4:30. So osokusitsho ukuthi beregister abantu abangu-13 an hour. So ukukhombisa ukuthi kulezinto abangazilungisanga kuhle ngomtshina lo we-BVR. And ngasembuzisa ukuthi right nxa beliregister la abantu abangu-100 amabizo lawa ahamba kuyiphi i-server yethu kwaphela. Bathi no, thina singaqeda sathatha ama-memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwaziyo ukuthi bawahambisa ngathi isizathu sokuthi sinjengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungeke ndawo lapha okwenza ukuthi bangaveli babhala amathatha ama-register abantu amabizo abantu ahle hambe kuseva lapho uzagcina khona amabizo. Ngenye inkinga le injalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokhu elikhona. So ngase ngibabuza ukuthi nxa linalisithi khona udubo lokuthi ama-fingerprints abantu akawaphumi ukuthi izandla zabo zomila zinamafutha, kanti why then lingafakanga lawo mafutha lawo?
Kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuwari uzibandlela enxeba sebelungisile. Lithini lina ngalokhu?
Ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba. Kodwa sikutshoye ukuthi kanti kuncedane ukuthi uthi wena ulendlu, kodwa njengoba ulendlu uzekuyahlala phandle eplastikini ngokuthi indlu yangkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungene. So udingani? Ungabe thatha amabizo abantu ukuthi sengirejistile njengevota, akube le ndawo leyo okuthiwa ngesilungiseva leyo egcina amabizo abantu. Ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona barejistile abantu abangu-100 ngelanga from 8 to 4:30. Ntambama ababhizi bayafika barejista abanye abantu esingabaziya bezana i-rigging yakho ngoba kuzafakwa ku-memory stick. And njalo kula muntu kulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebechayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazi kwejeza abantu abangu-100, nantazi kwejeza abangu-50. So nxa lingalabantu ku-ground sizakwazi njani ukuthi barejista abantu abangayo.